umbiko lo lobuqiniso phakathi because singananzelela ukuthi intatheli izindaba zeZimbabwe kusukela ngo-2000 kusuke kwaba le politics ezinenye from uJonathan esiba ngumphathi ntambo wezokuhanjiswa kwembiko kusuke kwaba lama-journalist asebenzela uhulumende lama-journalist asebenzela inhlanganiso ezimeleyo. Nxa ujournalist esebenzela inhlanganiso ezimeleyo izikhathi ezinenge yathola ukuthi abantu abavumi ukuthi uMorgan Tsvangirai urongo kumbe uWelshman urongo, ungathi abantu be-opposition barongo susebenzela izanu kumbe singumuntu wama-CIO. Kukanti njalo abasebenzela uhulumende abamelanga besole lokho kwenziwa nguhulumende. Ungavele usole lokho kwenziwa nguhulumende usebenzela khona sekuthiwa singumuntu we-opposition suthengisa. Okunye njalo yikuthi singananzelela futhi kule problem yokuthi ama-journalist kaholi imali eningi. So isikhathi esiningi ama-journalist sephila ngokuthi kuthiwe hawe mina ngumfana kazibani, lo ngumfana kazibani, usuthengela utshwala, usunikwa i-10 cents yokuthi ubhale istory esihle. So as long ama-journalist esurviva nge-brown envelope ukuthi kumele ubhalele i-NGO le istory ukuze uthole imali, kumbe ubhalele ikampani le ukuze uthole imali, kumbe ube ngumuntu kabani. Isikhathi esiningi nxa ku-campaigner uzathola ama-journalist ehanba lama-politician enikiwe yayo i-transport behlezi ngemuva kule cooler box yotshwala kumbe into ezinjalo. So wena siphilele ukuthi natha utshwala lokuthengela ukudla. Nxa abantu besenza ama-press conference bathi ah nxa kungela kudla ama-journalist kasozebuye, ungathiwa kule press conference umuntu obuya e-press club nguye oselithengela utshwala. So at the end of the day lizaba objective njani lina lisidle esikhwameni sakhe? So sekusenza ama-journalist ebengabantu labana bokuhlekisa abayanga abacela amadola every time nxa behlangana lo muntu kulokuthi bebuza istory.
Pho-ke kumele kwenziwe ndebelela
ama-journalist amele ezehlukanise le politiki. Singakhangela ama-election la adlulileyo, maningi ama-journalist ke a-conteste under ama-political parties. Siyakwazi ukuthi uSuperman Ntwanziro ongomunye umuntu o-onawo mesithi umnikazi wemisakazo lokwezindaba eZimbabwe u-conteste engumuntu we-ZANU PF. Obviously khona umbana sekukompromise abantu basebenzelayo, bakhona abanye futhi ama-journalist emasungo ngale aba-conteste under MDC. So as long ama-journalist engehlukanisi ukuthi mina lo ngumsebenzi wami, nxa ngifuna ukujoyina i-politics umene ngiqale ngithiye lokho kwezindaba bese ngijoyina i-politics kuzaba le problem.